Council kade ifuna ama vendors kuphela njalo abalama license awezindawo injection kade ingasekho so ngokunye la kwesicela kuhulumende ukuthi kafake kathumele ama injection ebe manengi ngoba ama vendors manengi informal sector iningi bebengathi baphuza bebe slow kakhulu ekwenzeni ngoba sike safika even la so lako sekusile abantu ade belayine phandle bebanengi le social distance kade ingasekho abantu chama vikoroni lawo yananzelela ukuthi sikhuluma ngesisebenzi phela esifuna ukuthi senze masinyane because they say time is money so khona phana ukuhlala bevukele kuseni ngama 6 o'clock abanye bebesithi bafike ngabo 5 6 bebamba iline but kuzokuba chama ama 3 beloku bengakahlabi ngaba faka ama points ebe manengi than ukufaka like take for instance kosokusile lapha bekusebenza iholu kuphela but abantu ade bevela kosokusile kade kuyinkulumo yonke thathela le hafu if inketha njenge-BVTS yacela ukuthi ngawo city council uyafaka even noma yematende kakufakwe sibili izindawo zibe ziningi sibili abantu behlatshwe ngokuphangisa bephinde bebuyele ezindlini zabo ngokuphangisa bevula amabhizinisi abo kube le chaos sibili ngoba silezindawo silama-pictures kwezindawo ade sithatha khona like e-Country Park abantu bebeminyene kakhulu njengobana ngisitsho ukuthi i-process yangkhona ibislow kakhulu ngingathi nje jikelele izindawo zonke even le town esithi sente esithi hall abantu bangkhona bebebaningi kakhulu ama-vendors bebebaningi and njengobanade kuluhlelo lokuhlaba informal sector ama-vendors le informal traders labanye baphakamile kuphela abangayenzi lutho kodwa kwezindawo ngizawuthiwa kade sebevumela nje sebebahlaba ngoba okuqakathekileyo yilapha yikuthi abantu kabahlatshwe okuzothi umkhuhlane lowo noma ubuya ungababambi ngamandla kokuthi sigcine sesiyalala ezibhedlela
yiziphi ezinye njalo ingxaki elihlangana lazo ngalolu hlelo njalo kuyini elikwenzayo ukuthi lilungise ukuhluphayo
abanye bebesisaba ukuthi behlaba abanye besithi sokunzima nizahamba nyothatha i-COVID ngoba abantu baningi so la khathesi siloko sixoxisana labo abanye bayasuggesta khathesi ngikhuluma so sibhizi siku-online siyaxoxisana ukuthi singayenza njani ukuthi izo ubuningi lobo singathi siyabavimbela abanye bathi ngcono sibe lama-inhale kwenza ukuthi sibatshela ukuthi benganamathelani abanye bathi hhayi sibabizeni ngezigaba manje umuntu phela kunzima ukuthi umbize ngesigaba ukuthi hhayi wena uyabuya ngesikhathi esingaki ngabasebenzi bantu ngoba singakuyekela kunjalo kuyayenza ukuthi le mkhuhlane amunye kade ngalayo uzayithapha khonaphana ngoba unanzelela lokuthi khonaphana sebefuqana bezama ukuthi bengene abanye bayafuqa bayawisa amamaski abanye begcine bengababambeneyo kungayisikho khona lokho okufuneka ngomthetho we-COVID-19 ukuthi abantu kabayenze i-social distance lani sinanzelele lokuthi ubhalile ethi abantu sebezangena ngezincwadi futhi edrobheni ukuthi kunanzelele ukuthi umuntu usebenza nga siyacela njalo kuhulumende ukuthi hhayi kasinike abantu isikhathi sokuthi bekwanise ukuthi bekhulume labaqhathi babo ukwenza ukuthi bebabhalele kuhle izincwadi ezokuthi bengene kungabi yisavuka mpunza nozokuthi namhlanje sokuvuka sokuthewe lokhu lalo izinto zethu zonke kazihleleke njalo e-listening president Mthembu uzasilalela esizwisise lathi kuyisicelo sokuthi njalo la ma-roadblocks ona lawa siyabonga ngoba asikaqaliswa lokuharaswa singene kuhle namhla etown kodwa sithemba ukuthi vele kakusoze kube lokunye kuzasihlukuluza ngapha sisalungisa okunye.